Toku isika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mthakazi omuhle olamukela emweni ngenjabulo ngolesithathu mhlaka 17 kuzivandlela 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
ngiyabuka ke labo ufakazi obubonakalayo ukuthi uhulumente uzinikele ukuguqula le mthetho ngokupheleleyo. Yikho kusalindwe ngabantu ukuthi kakususwe yona iphosta, kususwe i-iPhone.
Umeli weBhilithane eZimbabwe uthi uthenjiswe nguhulumende ukuthi uzayihlonipha imithetho yelizwe, kodwa abalwela amalungelo oluntu bathi ngabakukholwa lokho.
Yona into esibona ingabe i-democratic kakhulu ekubeni kungabi nokulwisana ukuthi ubani umele athathe over.
Ibandla leMDC eMelika lithi umhlangano weCongress yiwo wodwa ongaqeda umbango wesikhundla sikaMnumzana Morgan Tsvangirai. Isizalwane saseZimbabwe simiswa emthethwandaba kwele Botswana sisetheswa icala lokubulala ilunga ledale lePhalamende lakulelwe lizwe ngenqamu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amavuko amahlenjalo. Umeli wakweleBhilithane eZimbabwe unkosikazi eCatriona Lying uthi umphathintambo obona ngezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi umthembise ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzahlonipha yonke imithetho yelizwe njalo elondoloze amalungelo oluntu. Embikwena wethule izolo enkundleni yeTwitter ngemva kokuhlangana loZiyambi Ziyambi, uLying uthe uyathokoza ukubona uhulumende ezimisele ukuguqula izinto. Kodwa ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube uthi akulabufakazi obukhomba kuzethembiso zikaZiyambi.
Ukuthuthiseka kwakhe uphangisile kakhulu nxa ngabe ekhangela ebuyela kumuva uzananzelela ukuthi ukukhuluma kakwanelanga. Kumele kubonakale ngezenzo phansi ukuthi abantu baphathwa kanjani abaphikisana lohulumende abakhuluma lokuhulumende angakuthandiyo. Akhangele ukuguqulwa kwemithetho evimbela ukuthi abantu bakhululeke enjengephosa, enjenge-IPA, leminye imithetho ehlukaneyo ebophisa abantu abakhuluma lokhu abakuthandayo. Ukukhuluma kukaminista kungaguqulwanga imithetho lezenzo phansi akumelanga, kunyeke okufanele kutshintshwe engakathokozi.
Yena uZiyambi Ziyambi seke wakhuluma ngokuguqulwa kwemithetho efana lephosa le-IPA. Kulobufakazi yini kulamanyathelo akhanya ethathwa nguhulumende ukuguqula limithetho?
Ngiyabuka ke labo ufakazi obubonakalayo ukuthi uhulumende uzinikele ukuguqula lemithetho ngokupheleleyo. Yikho kusalindwe ngabantu ukuthi kakususwe yona iphosta, kususwe i-IPA, kususwe imithetho yona liyana eyenza ukuthi inkululeko yabantu ekuzikhulumeni ivinjelwe. Kumele kwenzeke khona lokho. Kungenzeka lokho kuyabe sekubonisa ukuthi hayi uhulumende usenyathelo eqondileyo ukuthi abantu bakhulumayo abakuthandayo kube lekhetho elikhululekileyo. Ngokuba leyo mthetho nxa ilokhu ikhona lokho kuvinjelwa abantu abafuna ukuthi bakhuluma abakuthandayo bahlangane abahlangana khona baqoqa abantu ababaqoqayo. Kuyabe kungakakhululeki indlela yokusebenzela ukhetho olukhululekileyo.
Umeli weBhilithane lo uthi njalo umkhulu umsebenzi osezandleni zikaZiyambi Ziyambi ogoqela ukubona ukuthi ukhetho oluzayo luqhutshwa ngendlela ekhululekileyo. Ungathi uhulumende seqalile yini amalungiselelo okhetho akhomba ukuba nampela lolu khetho luzaba ngolukhululekileyo?
sase ukukhulumeni kuphela ekukhulumeni hayi basini khona lapho inkulumo indlela ifanele laliyana ebese sijwayele ngaphansi kukamongameli odlulileyo umgabe bakhuluma kahle osekufele izero phansi njengoba ngisishilo ukuthi uguqule imithetho sike sibone ukuthi amabandla aphikisayo aphathwa njani ababhala ezemibiko esithi media baphathwa njani yikho lapho esizabona khona ukuthi uhulumeni usezinikele okungakanani ngokuphathelene yokulungiselelwa kokhetho olukhululekileyo ekhulumeni bakhuluma kahle kodwa ezenzweni kasikaboni kangako kusenzeka ngokuba phela i-campaign season esingathi isikhathi sokuphoxa abantu ngama-political party kasikenzeki xa ngabe sebesukumile ngobuningi ama-NGO ekhuluma nabo bonke abantu kuzabonakala ukuthi bazidingele kuzabonakala njalo nxa befithi bona abafuna ukuzobuka ukuthi ukhetho luhamba ngendlela efaneleyo esithi ngama-observers avela ngaphandle kwelizwe kungakhathalekile ukuthi bavela ngathi bayavunyelwa abaphakathi labangaphandle bakhululeke ekwenzeni izinto zonke eziphathelene nokhetho lapho esizabona khona ukuthi sekusetshenzwa
alubana ulakho ukumcebisa umphathintambo wezemithetho kuyini ongamcebisa ngakho mazwibani ongamethulela wona
into eqakathekileyo yukuthi kuqale umasinyane kuguquke imithetho evimbela abantu ukuthi bakhulume kuguquke indlela amapholisa asebenza ngayo kuqakathekile lokho ngokuba iminyaka yonke le siwabone esebenza ngendlela ekhethuhla ngothi lezanu p f kumele abantu bakhululeke bagqiniseke nge-voter registration abantu bakhululeke basuthiseke njalo ukuthi izekhi izimele sikhuluma ngama-staff yabantu abaqhathiweyo abangasona commission kuphela kulezinto eziningi ezifanele zenziwe ithiwe imali enileyo izekhi abantu babe le ndlela ekhululekileyo yokwenza izinto zabo akupheleli nje ekukhulumeni kumele bathi angakhuluma enze yiyo indlela engingamcebisa ngayo ngokuba phela ukuthi kube lokhetho okukhululekileyo bayakwazi ukuthi kudingakalani kudingakala ukuthi umuntu wonke akhululeke kungakhathalekile ukuthi kuliphi uhlangothi
umnumzana efidlela ncube uhlaziya ezombusazwe umongameli Emmerson Mnangagwa uzaphatheka emhlanganweni omkhulu oweWorld Economic Forum kweleSwitzerland lapho abakhokheli bamazwe atshiyeneyo abazahlangana khona ngeviki ezayo bexoxisana ngendlela zokuthuthukisa umnotho wamazwe omhlaba. Umhlangano lo uzangenwa inkokheli yamazwe athuthukileyo agoqela umongameli weLemelika umnumzana Donald Trump. Umhlangano lo uzaqala mhla ka-23 edolobheni leDavos uye phela mhla ka-26. Sibuze ingcweti kwezombusazwe uDokotela Nkululeko Sibanda ukuthi kuyini okubambekayo umnangagwa azaphenduka lakho kulumhlangano.
Ngibona lo president umnangagwa uzalisela lokuthi athole umhlangano labanye abakhokheli abamazwe aphezulu abaningi kakhulu kwenzela ukuthi abuye akugijimise lokho akufake ku-ZBC nakuma-newspaper naku-internet ngoba kukhanya usaphitheke kakhulu ngokudinga ukuthi amanye amazwe njalo ubukhokheli bakhe obabuya ngebutho bamukeleke. Angiboni ukuthi upresident Mnangagwa unamandla amakhulu kangako njalo ulokuhlonipheka okukhulu kakhulu okweneleyo emhlabeni ukuthi kungabe kulabantu kumbe abanye abakhokheli abagijimisa ukuthi mhlawumbe bangazalana naye. Siyakubona vele namanje ukuthi indlela aphathwa ngayo ummeli weBrithani osezimbabwe apho osemthetho wamfaka esikhwameni okukhanyayo ukuthi ubudlelwano lobo buthuthukisa iBritain kuphela. Ngibona ngani lanxa ezayenze eminye imihlangano upresident Mnangagwa into enkulu okufanele siyinanzelele ukuthi uzathengisa into eziningi kakhulu ngendlela yokuthi ngasikhangela ezokubusa ezomhlaba wonke jikelele kukhanya njengomuntu ongaqinanga olula ngendlela yokuthi wathatha isikhundla ngebutho njalo ngokuthi laye akazakali njengomuntu okhaliphe kangako uphetha nomlangazo.
Umkhokheli waseBrithani uNkosazana Theresa May uzakuba ekhona, umkhokheli wakwele France uMnumzana Emmanuel Macron uzaba khona laye, ubaba uDonald Trump uzaba ekhona njalo. Ubona sebelisa yini ukuthola imihlangano ubaba uMnangagwa labanye babakhokheli bamazwe athuthukileyo la, senelisa njalo ukuba khombisa ukuthi baze eZimbabwe bazevula amabhizimusi?
Angibone senelisa ukwenza lokho, mina angiboni abantu abanjengo njengo Mrs. Theresa May, uPresident Donald Trump no President waseFrance bephitshela ngokugijima ukuhlangana naye uPresident Mnangagwa. Ngibone ngani bangahlangana ngenxa yokuthi uyabavakatshele nje kuphela. Okunye ukuthi mhlawumbe uPresident waseFrance omuyokhanya engenandaba kangako angahlangana naye, kodwa laba abanye ngibona bazaqala bami bezama ukuthi bangahlanganisi kakhulu lohulumende kaPresident Mnangagwa, ebengabona ukuthi usebenza kanjani. Kufanele sinanzelele-ke ukuthi umkhokheli weBrithani umele wakhe kwele Zimbabwe loPresident Mnangagwa bafaka lesikhwameni ngendlela ebuhlungu etshengisa ukuthi uPresident Mnangagwa uyaqilwa nje ngesikhathi masuya kakhulu kangaka, okuzabuye kushuphe ilizwe leZimbabwe kakhulu, okufanayo lobudlelwane bakha labo leChina obungala intuthuko obuyilethayo ukuze leZimbabwe oluthengisa nje umnotho welizwe.
Uthi wena uMnangagwa ngumuntu ongakhaliphanga, kanti njalo ngumuntu ongahloniphekiyo nje ongelasithunzi njengomongameli nxa ekhangelwa ngabakhokheli bakwamanye amazwe, yini amele ayenze ukuze abe ngumuntu ohloniphekayo?
Udibo lwakhe ukuthi sekhulile usengumuntu omdala, ukhule engumuntu luwana ongelantshukuntu, uyakhanya ngenxa umbono ungani into yakhe idiniwe yonke, mhlawumbe uyagula akakhanyi ukuthi ulamandla lasemzimbeni nje lasekukhulumeni kwakhe. Kuyazwakala ukuthi asemuntu ongahle angahlala phansi athathe ingxoxo nomunye umuntu azifiseke, kumbe abantu bakhwabithe lokhu akukhulumayo. Khonokho mbona yani kuzayenza ukuthi izinto angazenza zibe zilithwale kakhulu. So ungathi mhlawumbe angaphitsheka ngokuthumela izisebenzi zakhe aziqhatshileyo kuhulumende eziyimhlawumbe zikhuluma ngendlela engcono. Angazi kumbe uvice president wakhe uChiwenga angaze ngimzwe kangako ekhuluma, kodwa nje kube sithwa la isikhiwa lezinye indimi. Ngibona ngani uhulumende wakho ngani uthwele nzima kakhulu ekutholeni umuntu owazi ukukhuluma okhaliphile ongaya kwamanye amazwe athole amadili ngesikhiwa angabuya azosiza umnotho weZimbabwe. Ngibonani sizaba sesikhathini esinzima kakhulu njengelizwe phakathi kwamanye amazwe.
UDokotela Nkululeko Sibanda ucubungula ezombusazwe. Ibandla le-MDCT kwele Melika lithi umhlangano weCongress yiwo wodwa ongaqeda umbango wesikhundla somkhokheli walo uMnumzana Morgan Tsvangirai, yena olakho ukusuka esikhundleni sakhe yiloba nini. UTsvangirai uthwaliswe nzima ngomkhuhlane wemvukuzane njalo uyelatshwa kwele South Africa. Umbango lo uphakathi kwabasekeli bakhe ababili abathi uMnumzana Nelson Chamisa loNkosazana Thokozani Khuphe. Sixoxele umgcini sihlalo weMDCT eMelika uMnumzana Dan Moyo.
Ukuqala sibeka umthandazo kubaba uTsvangirai ukuthi sifisela ukuba aphole, umthandazo njalo sicela ukuthi angasinda. Okuqakathekileyo ukuthi sikwazi ukubana ibandla le-MDC i-Democratic Party, and njengoba kuyi-Democratic Party kusho ukuthi izikhundla akusizikhundla zokubekwa zokufakwa, izikhundla ezivotelwa ngabantu. And i-constitution yethu iyacaca kakhulu ukuthi yini okumele kwenzakale ma kuyukuthi president ma engaphatheka angasakwanisi ukuthi enze umsebenzi wakhe. So iconstitution yethu iyasho ukuthi umuntu ongu-vice president nguyena okumele take over ma ukuthi upresident akaphathekanga kahle, and ma ukuthi upresident usedecide ukuthi ehle esikhundleni kumele loyo vice president abize i-extraordinary congress within a year kukhethwe onguyena ozothatha over isikhundla sikapresident. So ke thina ngoba sesisiya kuma-election kufe kuye wonke umuntu ukuthi ma isikhathi sivuma ukubana leyo extraordinary congress yenziwe kukhethwe umongameli omusha womhlangano wethu. Iyona into esibona ingabe i-democratic kakhulu ekubeni kungabi nokulwisana ukuthi ngubani okumele athathe over.
Kodwa ubona usenzeka yini lo mhlangano wokukhetha inkokheli? Alubana uTsvangirai ethe wehla, sikhangele isikhathi nje esesisele ukuthi sincane kungakayiwa kukhetho.
Ye, ngathi nje yiludubo esizohlangana lalo lolu olokubana isikhathi singabe singekho, kodwa angiboni ukuthi kungaba khona enye indlela engaba democratic ngaphandle kokuthi kubuyelwe ku-constitution ukuthi ngubani u-vice mongameli owakhethwayo ku-congress edlulayo kube uyena-ke okumela umhlangano abe ngumongameli. Kodwa-ke sibone ukubana njengoba uTsvangirai wafaka amanye ama-vice president la amabili kuzoba le problem kulokho-ke, ngoba labo laba abanye bazofuna ukuthi kube yibona abakhethwayo, and then lesokusiba yinkinga-ke lapho.
Bakhona abathi ibandla lenu lilakho ukudabuka phakathi moyo ngodaba lombango wesikhundla sikababa uTsvangirai. Ubona kusenzeka ngaleyo ndlela?
Well, ma kuyukuthi wonke umuntu uya ngaseqinisweni, angiboni mina ukuthi ma abantu abakungabantu abazimisileyo befuna utshintsho elizweni lakithi, ukubanga isikhundla sikamongameli kungaba yinto eqakathekileyo ukuthi kungaze kubhidlize iparty. I think ma sisiya ngedemocracy makube lokhetho, okhethweyo kube nguyena okhokheli iparty, abadliweyo bakwazi ukubana the party is bigger than the individual, bangagijimisi ukuthi bafuna isikhundla kodwa bagijimisa ukuthi bathuthukise ilizwe lethu liqhubekele phambili.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcinisihlalo webandla le-MDCT eMelika. Kulesizalwane saseZimbabwe esimiswe emthethwandaba wakweleBotswana izolo sisetheswa icala lokubulala umqatshi waso obelilunga ledale lephalamende njalo engumlimi omhlophe. UJabulani Dube odabuka ePlumtree ubikwa egwaze umnumzana Isaac Davis ngenqamu wambulala ngemva kokuba uDavis emhlangale ngempama. Kubika uMartin Ngwenya.
UDube kanye lomunye wakhe oyisizalwane seBotswana uMkhalemi Maleya bamiswe phambi komthethwandaba emzini wemolopolelo ngaphandle nje kwedolobho leHabron besithiswa icala lokubulala umnumzana Isaac Davids ngempela viki. Ababili laba abakhanye bebonile bazaphindela njalo emthethwandaba mhlaka ku-30 sibandlela, ngoba amapholisa athi awakaqedi ukucwayisisa. Bobabili kade beqhatshwe nguDavids eplazini lakhe engaphandle kwesigodlo iHabron. Amaphepha aphambi komthethwandaba abika ukuba uDavid ufike eplazini ngesonto edinga ukuthengisa ezinye inkomo zakhe, kodwa wathola uDube oleminyaka yamachumi amathathu lanye wokuzalwa. Lo Maleya bengekho, bebikwa besemavinkilini eduzane bezilibazisa. UDavids ubikwa efike esidla amahabula, wathela uDube impama ezondele ukuthi kungani bengekho eplazini emsebenzini. Ubikwa kwaqala ukuliwa njalo uDavids ecela omunye ukuthi amqhubele umbhobho osemoteni, kodwa ngasenelisanga ukuthola ngoba kwakwaza kaningi esifubeni kanye lesusini. UDube loMaleya abakangeni kusibanga sokuthi batsho ukuthi bazibona belecala noma hathi, njalo udaba lwabo lukhandelwe ukudluliselwa phezulu emthethwandaba we-High Court. Amapholisa athi indaba esifana lalezi lapho abaqhathi abalwesebenzi bahile okungamandisi ikakhulu abeZimbabwe abalabanye babo abasebenza emapulazini.
Kulezitori eziningi eziphuma kumaphephandaba ezikhuluma ama-conditions langama-treatment asemapulazini. The majority of civilians is in a place in the Pamazimba because I'm a local Zavanga. They don't want to be working in farms doing gay paras jobs. They don't want to get their hands dirty. In Jaruhuti, M17 on the late, there's a lot of issues, lama tensions, and stuff. I'm gay, or my farms.
umnumzana Dube kanye lomali yabazahlala esitokisini belinde ukuphindela njalo emthethandaba ngoba kusisatshelwa ukuthi ngenxa yecala abalibhekayo balakho ukubaleka bekugcwele emthethandaba uZulu efisa ukuzwa ukuthi kwahamba njani ekubulaweni kukaDavids yena obesaziwa ngokuthi ngufocon bastard njalo engumuntu ololaka ongumongameli iencama ovathile imuli kaDavids ukuhambisa amazwe enduduzo ngumathin ngwenya wendaba sestudio 7 sabron kulapho Botswana.
Umsakazo weStudio 7 uthanda ukuthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa kubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho ke usichuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu umagagasi athi 909 medium wave la ku short wave ku 4930 13860 15460 15580 la ku 6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo 8 PM ntambama.
Uhulumende sekhuthazwe ukuthi eqhakathekise intuthuko yemaphandleni egoqela ukuvuselelwa lokwakhiwa kwezikolo, amakliniki, izambuzi kanye lokutholisa izakhamizi amanzi ahlanzekileyo. Inkuthazo le ivele kungcwethi kwezentuthuko yemaphandleni njalo elilunga lebhinga engumeli webhinga North edalele parliamente umnumzana Prince Dubeko Sifanda.
Umuntu osemakhaya uyafisa naye ukuthi ngakube la mandla kagesi ekwanisa ukuthi noma ebusuku ebone lapha ngabe efuna ukubona khona. Umuntu osemakhaya uyafisa naye ukuthi abe namanzi abuya ngempompi ezofika emnyango wakhe ewakhini eduze mhlampe kunokuthi ehambe uma ngomude esiya pompi isibhorane ukuthi ekhe amanzi okuthi ehambe lawo eyasebenzisa emzini wakhe. Umuntu osemakhaya naye uyafisa ukuthi ngabe uyathola ukuthi elalele iradio ukuthi iradio ithini, amagagasi efika indawo zonke. Uyafisa naye ukuthi ebe nocingo ekwanisa ukuthi lapho afuna ukufonela khona abantu afuna ukubafonela ebe abafonele santana. Uyafuna naye ukuthi engene kwi-intanethi. Umuntu osemakhaya naye ufisa ukuthi ngabe ungaba ne-industry esemakhaya ngamenza ukuthi evuke ekuseni esithi ngiye emsebenzini ephenduka ntambama ebuye emzini wakhe. Uyafisa naye ukuthi ephile impilo efana nempilo ephilwa ngomunye wonke umuntu osemhlabeni. Nakho-ke okudingakalayo yikuthi khona uhulumende nxa efuna ukuthuthukisa abantu abasemakhaya abasemaphandleni kufuze ukuthi befakele amandla kagesi, kufuze ukuthi befakele amanzi okunatha. Yikho okudingwayo emakhaya okuyayenza ukuthi amazwe ethu ase-Afrika la akwanise ukuthuthuka.
Indaba yamakliniki lezibhedlela, bayakhala abantu endaweni eziningi ukuthi izibhedlela lamakliniki akatshana, bahamba imango emide, ngitsho lezikolo bathi zikatshana kakhulu. Kuyini okumele kwenziwe nguhulumende ukulungisisa lolu daba?
Umthetho kahulumende uthi wona umntwana uma esiya esikolo kufuze ukuthi ehambe isibanga esingange-4 kilometers kuphela, kuzanga edlule i-4 kilometers. Ungadlula 4 kilometers uthi umntwana uyabe esehamba umango omude kakhulu ukuthi kasakwanisa ukuthi efunda ngendlela efanele. Umthetho kahulumende okhona. Umthetho kahulumende njalo uthi yena ogulayo kufuze ehambe, kodwa nxa ehamba engahambi umango odlula 10 kilometers kufuze ukuthi ebe sefikile lapho kule klinika angelatshwa khona. Umthetho kahulumende lo okhona. Umthetho wonke-ke nxa uthe wabekwa kufuze ukuthi usekelwe ngemali. Kuyafana kathesi uhulumende lo mutsha uvuselele into kade ivele ikhona ukuthi omama abazithelele nxa besiyabeletha akufuzanga bebhadale ezibhedlela, ukuthi abantwana abaphansi kweminyaka emihlanu akufuzanga bebhadale ezibhedlela, namana-ke ama-over 65 nabo akufuzanga bebhadale ezibhedlela. Ngumthetho. Nxa uthe uhulumende wafaka lowo mthetho, umthetho uba ngumthetho nxa kule mali, kufuze ukuthi usekelwe ngemali. I-policy yethu ye-education ifuze siyisekele ngemali ukwezokuthi izikolo zibe duze laduze. Okusho ukuthi uhulumende ngenxa kuye ukuthi ehlela uhlelo lwakhe lwemali ukuthi uyayisebenzisa njani ngomnyaka lo ozayo. Kufuze ukuthi ekhangele indawo ezifana nazo nalezo. Athi yena kuleyana indawo izikolo zikhatshana nakhatshana, wothi ngiye kwakha isikolo. Kuleyana indawo iklinika zikhatshana nakhatshana, wothi laphana ngiye kwakha kumbe ngiyevula iklinika.
Indaba yezambuzi-ke ngoba minengi imizi elokhe ingela zambuzi, abantu bazincede egangeni nje.
Indaba yama-toilet indaba eqakathekileyo, ngoba sikhuluma ngendawo lapho esihamba khona sisiyabeka sisiyafihla izibi zethu ezifana ngaphakathina kwethu. Indaba eqakathekileyo, indaba enhle, indaba yokuhlanzeka, indaba njalo etsho ukuthi asingeke sathola imikhuhlane esuka kulokhu esikukhipha ngaphakathina kwemizimba yethu isiya ebantwini. So ibuhle bama-toilet. Kodwa mina bese ngikhangela ukuthi kwesinye isikhathi kulezinye indawo ikakhulu emakhaya lapho esithola khona kulama-toilet amaningi, mhlawumbe ukwedlula iziphala. Ukuthi uzibuza ukuthi pho-ke ama-toilet lawa asebenzani nxa kuye ukuthi laba bantu belambile. Ngoba i-toilet ibanhle nxa kuye ukuthi umuntu ethole okudliwayo okusuthisa umzimba wakhe.
Umnumzana Prince Dube kusifanda incwethi kwezentuthuko yemaphandleni njalo lilunga leBinga North edale lePhalamende.
Wobanini sikukhuza, wobanini sikukhuza, sithi yekeli msebenzi yakho emibuzo pelejini.
Livuka njani mthokazi omuhle ePlum Tree eBinga koBulawayo Gweru Bay Bridge. Livuka njani, livuka njani mabuyani.
Usaphelejeni obanini sikukhuza sithi yekeli msebenzi yakho emini. Usaphelejeni
liyana yini izulu lapho elingaba likhona. Izulu kandaba bayakhala endaweni eziningi zelizwe bathi hayi kome qha, kodwa abomkhathi bathi ngani liyathembisa mhlawumbe lizokuna kunsukwana nje ezizayo. Izolabutshelwa ingoma yetanga pasi zinini ngwena.
Obanini sikukhuza sithi yekeli msebenzi yakho emini.
Lelo zileke udaba silethulele lona olukajaha odabuka ePlumtree obotshiweyo eBotswana esetheswa icala lokubulala umlimi obengumqatshi wakhe. Bayabhala abalaleli lapha enkundleni yeFacebook ngalolu daba uThabani Ngwenya. Uthi yena abelungu kuyomela bafundise ukuthi umuntu omnyama naye unalo ilungelo njengomuntu omhlophe. Vusi Ndlovu uthi yena yibo abantu abenza singahlali kade emazweni, waye engabalekanga ngoba nanko seze wabulala. Umsisi Panda uthi yena tshiyanani laye uDube naye ubevikela impilo yakhe bekuza kuba kuhle na alubana kufe yena. Bayakhuluma ke abalaleli. Ubotshiwe ke uDube esetheswa icala lokubulala umlimi omhlophe uIsaac Davisa. UDube yena nguJabulani Dube ijaha elidabuka eFlamtree kutitshi.
Let's go, 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 let
Moezo kuhle kuhle lo landele esigabeni. Hayi sikhala khala isikole isiqoqothi sakhulunina. Kafele nje. Isala uje. Sibona ngomo. Wena blomanje. Kusafele nje. Isala uje. Sibona ngomo. Wena gebe. Kwanele okwamanje mthokazi omuhle isikhathi sisavuma ukubana siqhubeke sisonke kodwa kasihlanganeni kuhlelo lwezindaba zantambama ngo 7:30 sake hlukane sikhangele ebezihamba phambili. Umeli welepilithane Zimbabwe uthi uthenjiswe nguhulumende ukuthi uzayihlonipha imithetho yelizwe kodwa abalwela amalungelo oluntu bayakusola. Isizalwane seZimbabwe simiswa emthethwandaba kwelebotswana sisetheswa icala lokubulala ilunga ledale lephalamende. Kwanela kwalamanje olivalelisayo nguntungamilinkomo litshone kuhle.